isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulu kandaba mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 kumfandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi elemukele uluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe.
Kodwa kufuze sibe kwazi ukuthi okwenziwa ku-private sector lokwenziwa kuhulumende kujale ukuba lo mehluko, ngoba nxa usukuhulumende akusafanani lalapho ukunhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi uyenelisa ukuthi ufeze okufunayo nxa unguwe umphathintambo.
Ibandla le-MTCT lenza umhlangano we-rally eHarare. Umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa esithi bazangena izitaladeni betshengisela phezu kwempumela yokhetho. Silengxoxo lesikhulumelise bandlaleli kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona sizangena ku-GNU lomnyangagwa. Hayi, into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhanditshe inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngelemukele ngokujabula uluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe. Uncube ngomunye wamalunga edale lekhabhinethi engamachumi amabili akhethwe ngumnangagwa izolo. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva esiqale ngokumbuza ukuthi ubona uNcube enguye na ilunga lekhabhinethi elingavuselela umnotho welizwe.
Lokho mbonazana ngomcabango ovele ukuthini abantu ababezela kumankampani lasemayunivesithi bayenelisa ukuletha imiqondo engaletha intuthuko. Kodwa kufuze sibe kwazi ukuthi okwenziwa ku-private sector lokwenziwa kuhulumende kujale ukuba lo mehluko, ngoba nxa usukuhulumende akusafanani lalapho ukunhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi uyenelisa ukuthi ufeze okufunayo nxa unguwe umphathintambo. Ngoba esikwaziyo ukuthi umphathintambo kuhulumende ngulo ophetheyo, yikho-ke yena nxa esenelisa kumbe engenelisi yikho esikubona ngalaba ababengaphansi kwakhe. So mina angeke ngathi ukuthi futhi ngoba uyingcwethi nxa sihlaziya lapha vela khona kungasenza ukuthi sibe lethemba lokuthi uzayenza ukuthi kulunge.
Kodwa ke nxa sikhangele kona ukusebenza kwebandla leZANU-PF, ubona ungani bazamvumela na uNcube ukuthi athathe imigoqo elukhuni efana lokususa ama-bond notes lokunye kunjalo
bona bengamvumeli. Ya, yikho ngikuchoyo ukuthi nxa sikhangela into lezi kufuze sikhangele ukuthi lo umuntu kayenzi imiqondo yakhe eyedwa, kodwa uyenza imiqondo evela kunhlelo zephathi zebandla elibusayo. Yikho ke engabe lobungcitshi, kodwa ubungcitshi bakhe bungaye kwesinye isikhathi bungahambelani lalokho kuyabe kufiswa ngalabo abaphezulu kulaye. Yikho ke kuyamenza ukuthi asilele ekwethuleni umsebenzi wakhe.
Kodwa ngamafitshane ubona ungani ikhabhinethi yona le ikakhulu sikhangela abantu abanjengoNcube bangavuselela yini umnotho ngendlela abayemukele ngayo?
Lapha asisakhulumi thina ngalokho esikukhangela esithi sikatheso sokufuze sikhulume ngakho ukuthi lizwe lifuze lituduke zonke ingatsha zikahulumende kufuze zenze ukuthi lizwe lituduke singakhangela umuntu munye ngoba uhulumende na uvele emkhulu kodwa siyafisa ukuthi abantu kuzaba lokuntshintsha kokwenza izinto njalo kube lalokho esikuthi thina ngesikhiwa yi-transparency le-accountability ukuthi abantu bengabi lokwenza okunye okubi okwenza ukuthi ilizwe lingabi lengqubela phambili.
Sike sezwa abanye besithi kumele uhulumende akhuthaze bonke bona laba abakhethiweyo ukuthi baveze inotho abalayo andubana baqalise umsebenzi. Ukubona njani lokho?
Lokhu kuyakhulunywa njalo lawo constitution yelizwe lethu laseZimbabwe ukuthi nxa abantu bethatha ama-office amakhulu angako kufuze benze sikuthi i-declaration of interest loku-declare ama-assets abo. Lokhu yinto eyenzakala umhlaba wonke jikelele ngoba kuyasiza ukuthi ubugwelegwele bungabi khona kuhulumende.
Alo-ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe Communist Party bathi akukho okungafezwa ngabaphathintambo becabinet abakhethwe ngumongameli Mnangagwa ngolwesihlanu ukuvuselela umnotho welizwe nxa uhulumende weZANU-PF engaguqulanga indlela asebenza ngayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe yinkokheli yaleli bandla embuthanweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wedale elimqoka lebandla LZCP National Steering Committee eHarare. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Ngqabutho Mabhena ulandisa ukuba kungani yena labanye bakhe bengakholwa ukuba kukhona okungenziwa ngabaphathintambo abasanda ukukhethwa ukukhokhela ingatsha zikahulumende.
Ukufaka kwabantu abafana loProfessor Mthuli Ncube ku-cabinet yindlela yokuthi labo esibabizwa ngolwasemzinsi international community babuke uhulumende kaPresident Emmerson Mnangagwa njengohulumende ofisa ukuthi uvuselele umnotho welizwe bese kusenza kube lula ukuthi ababolekisa izimali iWorld Bank, labancedisa kwezemnotho i-International Monetary Fund, ikanti-ke lohulumeni waseBritain bancedise ekuvuseleleni inotho yaseZimbabwe. Yikho sibona ngani uhulumeni kaPresident Emmerson Mnangagwa uzokhangeleka njengohulumeni ozimisele ukwakha umnotho.
UMabhena ulandisa njalo ngendlela athi yizo ezingasebenza ukuvuselela umnotho welizwe abebandla lakhe lesikhomanisi elikholwa kizo.
Kakubizwe umhlangano omkhulu esiwubiza sithi National Economic Dialogue, okuzangenela khona abazombangazwe, ozangenela khona uhulumeni, ozangenela khona abahlali baseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sithi diaspora, okuzangenela lamalunga amazwe awe-BRICS ukuthi kathi umnotho lo singawakha njani, ngoba sonke siyafisa ukuthi umnotho siwakhe. Kodwa singakufuniyo ukuthi inotho yethu igolide lamanye ama-minerals lethimba lokunye esilakho kube sekuthathwa kusiswa kwamanye amazwe, kumbe inzuzo etholakala lapho ibisithathwe siswa kwamanye amazwe. Sifisa ukuthi inzuzo eba khona kuba yinzuzo futhi ebuya ihlanyelwe elizweni lethu.
Uthi yikho abebandla lakhe bezoqhuba imikhankaso ebalisa owe-Red October campaign eyaqalwa kwele Russia ukusebenza lezakhamuzi lezisebenzi endaweni lapho abahlala kizo ukuze bazwisise umlando wabo ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyini okumele kwenzakale. UMabhena uthi phansi kwalomkhankaso we-Red October bazachasisela uZulu ngendikimba yobukhomanisi lokubafundisa phezu kokuqakatheka kokuzwisisa okwenziwa nguhulumende lapho esithi udinga usizo wamanye amazwe athuthukileyo ukuthi kutshoni lokho kibo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Wave 4930 6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukukhethwa kukameya wedolobho lakwaBulawayo okwenziwe izolo kuvuse ukubandlululana ngemihlobo okukhanya kubhahile kuleli dolobho. Amakhansila angawumanyano we-MDC Alliance wonke angamajumi ayithobamunwemunye abedabukene phakathi ngendaba yokuthi kukhethwe na umuntu olishona kumbe olindebele ukuthi abe ngumeya. Kugcine kwakhethwa umnumzana Solomon Mkuni oligqwetha ukuthi abe ngumeya. Umsekeli wakhe kwakhethwa umnumzana Dinashe Kambarami. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo.
Amameya amabili akhethiweyo ngabona okokuqala esingakusho yikuthi abantu bevele befisa ukuthi xa kukhethwe umuntu ongathi ule-background enhle emfundo, njalo umuntu onanzele ukuthi uyayisisa i-culture ye-identity yabantu bakoBulawayo. So ngokunjalo ke ungananzelela izolo lanxa kuthe kukhethwa nami bengomunye obekhona e-crowd ebikhona khonaphana kuthe kufakwa uSolomon Mkuni esiba ngumeya, kwakhanya abantu bethokoza benanzela ukuthi ule mfundo ethile ngoba siyakwazi uligqwetha ngokufunda kwakhe. Njalo sisusa ukuthi i-culture yabantu bokuhlawa uBulawayo uyayizwisisa, abantu kubathokoze kakhulu. Kodwa-ke kuthe sokufakwa u-deputy mayor ongukhansila uKambarami, kwakhanya ungathi abantu bathule nje balokukhonana okuthile. Ngabona okwenziwe ngabantu engxenye nginazela ukuthi engxenye i-background yabo i-strike abayazi, imbala yakhe abayazi abantu abaningi. Kuyikho bezibuza umbuzi kambe uyafitha yini ukuthi abekhona pha. Ngamafithani engunanzeleko engingakutho. Kodwa neqiniso lokuthi hayi ngapha kumeya ofakiweyo ngibona ungathi uzenelisa ukusebenza nxa abanye bekamsekela, nxa abasebenza ecouncil ama-officers bengamsekela nezakhamizi zingamsekela, ngibona ungathi hayi kuzazama ukuhamba.
Awungitshele baba, uMguni kanye loKambarami bonke bobabili abalayo i-experience kwezombusazwe, nxa sesixoxisana ngesikhundla esiqakathekileyo esifana lokuba ngumeya wedolobho, i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo na?
Ungananzelela abantu baye bananzelela livele i-council yona iranwa njani. Abantu abangomeya yikuthi bona bangama-police makers. Kodwa i-council uzananzela ukurana kwayo ilama-committees athiyeneyo. Ama-committee ahlala kumbe kungaba i-housing, health and housing, kungaba nge-engineering, kungaba nge-future water. Ukuhlala kwama-committee lawana, ama-technocrats, abantu abaqhisha abangamaneje e-council abakufundelayo lokho kulama-engineers. Bayapropose into zibuye banika ama-committees lawana. Ama-committees abe sechubungule sekhangela ukuthi kambe lezo zinto ziyavuma yini, sebengenza umthetho wokuthi bakwenze kube yi-resolution. So ke mina ngithi owe-experience ambone ukusebenza kakhulu kumeya, udinga kuphela umuntu ozathaya ibali into ezivela ngale azihluze, ahluze lo mthetho lama-police e-council, le-urban councils ekufithi kutshoni, engabona ukuhambelana abe sekupasisa. So mina uMguni ngiyakukholwa njengomuntu oligqwetha. Uza kuzwisisa ukuthi ngenxa yento zilethwa kuye, kanti imithetho yobusa lapha ngethini, abe sekuhlanganise sebona ukuthi hayi lokhu uyavuma, lokhu akuvumi. So ke mina ngibona ngathi hayi, thina uMguni siyathokoza sibili ukuthi nge-background yakhe uzenelisa ukuthi abambe isikhundla lisana kuhle.
Umbuzo wami wokugcina baba, bese sigqiba ingxoxo yethu, njengoba uMguni kanye loKambarami bangabantu abasakhulayo njalo bayaqala umsebenzi lo wokuba ngumeya kanye lomsekeli kameya, awungitsheleke ukuthi njengenhlanganiso likhangela ukuthi lizabasiza kanjani?
Bangabantu abahlonipha izakhamizi, sithi siba lemhlangano yezakhamizi sibabiza babuye. Sithi ngathi le ndaba esifuna isixoxe ngazo ngedorobho yethu kwaBulawayo lentuthukayo le-service delivery, sibalanda balaleli. Ngibona ungathi akusoze kuhluphe. Kodwa njalo bengaba ngamahlokadli abantu abangalaleliyo afuna kwenza intando yokuzaba nzima. So balenhlanhla ukuthi bangene kwinhlanganiso njenge-progressive vele singabantu esikholwa kwi-engagement. Siyabhala into eziningi, siba-engage, senze lokhu lalokho. Ngabe ngasibalekelanga ngengakuthi ukuthi hayi ngibona kuzasetshenzwa nje kuhle kodwa bengasibalekela ngibona ukuthi abalobunzinyana kodwa lokukhola ukuthi hayi bananzelele izifiso zabantu bakobulawayo ende bazasenza njengokuba sifisa siphume uthambe singawone bayengeza ama residents bangazenzeli ukuthi xa nje ndabafuna ukukhulunywa beqalibe yoma residents babuzise bathola information sokuimplement izozihambe.
Alo ke umnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we Studio 7 ekwobulawayo. Lamhlanje kuhlelo lethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuthi kwenze khona injani mazimbabwe amahle.
Ye ungasitshela ukuthi kuhambe njani sizwa kuthiwa beli lo mhlangano werally ungasitshela ukuthi bekungapi njalo kuhambe njani
thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa owawina kukhetho lo-presidential elizweni laseZimbabwe besiyerally esidumbiza namhlanje lapho esesihamba kuZulu sisiyamtshela uZulu ngokuntshontshwa kwenziwa izano entshontsha ukhetho njalo sihlangana nabantu abaphakathi komuzi wasechitungwiza ukuthi basazise ukuthi bona balembono bani njalo balezifiso ziphi abangasipha zona esazithubuna ukwenzela ukuthi sidinge indlela yokuthi siye phambili.
Ye ungasitshela ukuthi kusasa kona kuhamba njani?
Kusasa angisonke siyazi ukuthi besifuna ukuthi sibe lerally ekhwekhwe sithi siyenze irally yakhona saliswa ngamasosha esesikwenzile ukuthi sesibhalele ekhothi and then yaikhothi sivumile ukuthi silelungele lokuthi senze lawa marally kodwa okukhona yikuthi njengebandla leMDC likhokhela ngobaba wasijamisa sizangena iZimbabwe yonke sikhulumisa nalo Zulu ensukwini lezi ezilandelayo sizalikhiphela insuku ukuthi sabe singaphi isikhathi bani njalo nini njalo ngaliphi lapho.
Ebulenjini bwe-Twitter lamhlanje sibone imbiko kamongameli webandla engani uthembisa uZulu ukuthi kukhona okuzayenzakala laphathi khona the real deal is coming. Ungasichasela ukuthi kuyini kahle kahle uZulu amela ukukhangelele kumbiko wena le?
Umele ukhangelelwe nguZulu ukuthi into yokuqala thina ibandla lethu elikhokhelwa ngumongameli wethu babuchanisa asanqoba kukhetho igani yantshontsha. Okwesibili yikuthi khona sithi khona thina amasosha ahlale emabharakini abahlali phakathi kukaZulu umsebenzi wabo asoko ukuthi ukwelusa uZulu umsebenzi wabo ngokwelusa ilizwe ngoba ilizwe selingenabanye abantu abaphuma ngaphandle kwelizwe lethu so sithi abaye emabharakini njalo uhulumende wezano akayekele ukusebenzisa imibhobho kubulala abantu abantwana baseZimbabwe abatshengisela ngokungathabi okwenzakele ngokuntshontsha abakwenzileyo. So esifuna ukukwenza ukuthi singene kuZulu simbuzisise yena ukuthi ulambono bani ngoba sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona sizangena ku-GNU lo mnyangakwa hayi into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhanditshe inyoka and njalo asoze siyekile umuntu athathe imbuzi ahlinza akhiphe isikhumba abeseshiya inyama yona imbuzi ngeyethu.
Labo abathi ikakhulu singakhangela kuTwitter la siyabona ukuthi bangani sebesiba baningi abathi bona umongameli webandla kachiye ukuba ekhuluma ngokhetho lolu akhangele kulolu oluzayo lithini lina ngabatsho njalo?
Wonke umuntu ulilungelo lakhe nxa ilombono wakhe ukuthi akhulume kodwa thina sonke liyazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siqala sibuze uZulu yebo naye bayakhuluma ebulenjini abantu abanye futhi kumele sibalande kumagrasi ukuthi lapha ukuthi sizwe ukuthi bona bathini ngoba bona labo abaphansi bathi khona bona abafunda kuzwa odaba ukuthi ayithini leyo izano ra ukuthi yona imobile ayilungisi izwi njengokuthembisa abakwenzayo kanti bazabe bekhalelani bona besithi babanqobani
hayi kuzwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga maZimbabwe amahle asinahlimbeleko ngokufelwa sonke siyazi ukuthi sisebenza namasela wezano lingakhali sikhona sizabe lokhu sifukana kuzaze kulunge abadala abantu ongaphiliyo kahlozi
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
Loge ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuswelakala kwezinye zalezimpahla. Sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyeWomen of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Umumo lokhu siba umubi sibili ngani ngoba into emashopu siyathola ukuthi ziyaphela. Nxa esikhathini wathi ufike eshopu uyathola ukuthi wona emashelfini lapho ababhizi bayakhipha impahla bayasinja amanye amathethi. Into eziningi emashelfini aziselavalwa kuze azisela ama-private. Kwelilanga sembuza nje komunye ngathi hawu. Bathi into zakhwela kangaka ngoba bengiqathanise ukuthi ngangathenga amakhazi la ama-highlighter. Bengiwathenge $2 ngo-month end kaJulayi. Ngithengawathenga kuthayi ngemhla ka-4 ngawathenga $11 i-box ngasembuza ngathi why into zikhwele kangaka wahleka ushopkeeper ukuthi engamphendula wasethi ngasethi ayi yazi ngiyananzela into eziningi ukuthi wona uyathola ukuthi wona into ziyakhuphuka ngingazi since after elections kwenze zikhuphukele emashelfini wasethi hayi mama laba abakwenzayo babekwenzele kodwa mina ngikwenze laba abakwenzayo babekwenzele ukuthi mhlawumbe abakwazi njengoba ungakakhethi icabinet mhlawumbe into zingakhuphuka zephezulu behle kuwoda selama sebesefty nxa zikhuphuka bona sebesebenza basebekhweze i-old stock so konkena ngananzela into ezigxila thina ama-consumers ngoba nje intengo isisebenza on speculation yokuthi icabinet izakhetha imenjani so khonokho sokuthwalisa enzima ngoba vele this month ibudget isehlulile into zegrosali futhiwa khonokho
Siyabona kathesi ukuthi basanda ukumemezela idale le-cabinet. Libone ngani kuzaba ngcono yini?
Ngokubona kwami silinxa ngi-assess abantu abakhethiwe ama-key ministries engathi simbona ngani kuloku kube lo mehluko uhulumende omuthi uzamile. Ukuthi afake a new blood and then afake abantu on merit ngoba ngakhangela isikhangela iminister of finance uMthuli Mthali the renowned person othi ngumnumzana sivile ukuthi nxa engaphiwa ispace sokuthi asebenze ngobuciko bakhe ngolwazi lakho lokuthi ezomele ngibona ngani umnotho weZimbabwe ungavuka ngakhangela kulama new blood ngakhangela kuma youth ngapha kulabo Christ Conventry abaningi abaningi vele lawa ungani hayi kube lokuvele la nxa nje kulabanye abadala athi sikhangela ukuthi hayi ngakabakho kuse singathi bazamile personally maybe for the past 15 years I can say this is the best cabinet engibonayo mangi assessor ukuthi singaba le hope singaba le themba lokuthi nxa bengavunyelwa ukuthi basebenze esebenzisa ulwazi labo abalali ngibona ngani so far for the past 15 years I can say this is the best cabinet sesikhangele ukuthi sibone ukuthi ezomnotho zizazinziswa njani zingazinza mhlawumbe sesingabona ukuthi imali iyanjani sesikhangele icabinet ukuthi zawubuya lama-policies bani lokuthi bazama ubani engenza ukuthi wona ezomnotho zizizwe ngoba uze uludubo lwemali liphele eZimbabwe kumele ezomnotho zizinze ma uZimbabwe zomnotho zizethi kule something i-production esupporta i-economy yethu ngoba kathi isi-economy yethu vele akule si-producer nokusupport i-economy yethu so into kumele sizikhangele zineze but kumele amaZimbabwe bakunanzele ukuthi azizokulinga over a couple of weeks maybe ngaba into yabonyanga maybe next year maybe next year sasixaxa ukuthi into ukuthi hayi ukukhona lapho siya khona.
Sikhuluma nje abesifazana kambe baphila njani?
Abantu bathwele nzima kakhulukazi omama ngonto and futhi udubo lelo seluyandiseke ukuthi lakhe sisibone ukuthanga ethawini ukuqala ukuthi amapholisa iz-RT egqoke ebulawayo emetropolitan. Yes, sithatha labantu engwaqhona abathengisayo ibafayindisa. Khongena kuba ngelithi abantu balalele ngadlanga ezindlini ngoba khanisa $20. Kuba ngelithi abantu balalele ngadlanga ezindlini abantwana bengaye esikolo. Omama vele kuphekeni lapha ama-meals sesikwazi siyi-one meal ngoba isikhathi eningi vele ithola ithanda abadlanga sibili. Okula ama-shorted izinto nje wele nkinga khona omama sithwala nzima. And besixoxisa nalabanye omama athe ithanga ethethi laphana besikhuluma ngokuthi khona kule zikolo kulabantwana bathi esinanzelile ukuthi khona ngemonthi and bayalova and besikhangela ukuthi singayicontributha njani ukuthi sibathengele ama-sanitary pads but yathola ukuthi omama nxa sixoxisana ezithi mama sidlale namakazi nangu-three endlini angihluleki ukuthi ngicontribute ngincedele abantwana siyakubona ukuthi kufanele sibancede kodwa ke hlini. So omama sithwala nzima ngoba kulezi nkingeko esingesizi-avoidable. Indlela esingasi-avoid esingazenelisiki ukuthi sizenelise singakhangela ama-sanitary pads awo mama labantu abalethi abangamantombazane.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Leo tutatetsa. Namhla sizageta. Namhla sizahlabela izandlwe. Rafiki zangu mupo banga 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 zanje moe hey piga makofi chai zanja piga makofi chai zanja
Rafiki ingoma imnandi ke eka DJ Zwesta featuring Ngwali besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebe silazo lamhlanje. Iningi elemukele uluhlu lwabaphathintambo iCabinet ngesihle lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.